I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa iningi kakhulu, ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yi-Concord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana le-nomination fee.
Omunye wethu wezepolitiki obengenile ecourt lapha kade kusungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuviki ezayo. Sithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokucina kuzahlutshiswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli ezeqotho.
UMnumzana Ndodana Moyo uMabhalane Jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba, ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli, babe siyabulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli, ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujingileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kobulawayo uMnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzele ukuthi kube yinto egwenxa i-Citizens Coalition for Change, ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakhandidi ezindaweni ezigabeni ezijiyeneyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe kule minyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti-ke nxa sebele minyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi iphi ihhovisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa izekhi zithatha lolu lungelo zililahlele esiloteni. Thina izekhi ukuthethe nemali isithe yona amahhofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngu-president iba ngonothileyo kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo, kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abanemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena kukhetho i-nomination fee. Okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, i-$20,000, ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa i-$1,000, kuthi ozafuna ukuba ngukhansila ahlawule ikhulu lamadola eMelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi i-ZEC ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party uMnumzana Divine Hove esola umthetho o-SI-144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.